VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemva kokuwa kayikho kheshike kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza lapho. Siyakwazi kathi sabantu sebesuka ke sebesiyathenga imali ku-black market ubosiphatheleni. I-cash benika ama-premiums abo 60%.
Izakhamizi zakobulawayo zikhathazwa ukusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lwe-EcoCash.
Idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangelela i-TV yona leyo. Umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8 okutshengisa i-TV kayipheli vele kuyabe kungasela manzi akuya kobulawayo esuka kumzingwane.
Ikhansili yakobulawayo ithi ilakho kumisa ukusetshenziswa kwedamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba amanzi esemalutshwana kakhulu kuleli damu. Sokwedlule iminyaka emibili, umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende. Sizalethulela udaba olugcweleyo ngalokhu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zakobulawayo zithi zikhathazekile ngokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhalekhukhwini olwe EcoCash. Abantu bathi sekubahlukumeza, sekubanga ngamandla umkhuba omubi wenkohlakalo emsebenzini wemali. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu lokhe lingenelisi ukuthola imali emabhanga, wona apha ikhulu lamadola kuphela, kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle, osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga, hayi ngathi vele akula improvement, kulokhe kusiba worse and worse. Akula mali eyenelisa ukutholwa ngabantu. Abantu lokhe bephiwa ama-100, abanye baphiwa ama-$50 ngelanga. Into esimangalisayo ukuthi uMthuli Ncube wathethe seprint imali entsha, wapromisa abantu ukuthi uzabanikeza i-300 bond ngelanga, but kodwa konokho kakusenzakali. Into esimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe obhizinisi baseZimbabwe ileyi imali siyibona isigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona leyentsha. Kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki. So kusitshengisa ukuthi ayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni, bayehluleka ukuyikhontrola.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni laye uvumelana lo Sibanda ethi udubo lokusilela kwemali selungezelelwe laye kungasebenzi kahle kwe-EcoCash.
Indaba yokuwa kwe-EcoCash isiphambanise kakhulu abantu abasebenza emamakets, ama-vendors la ama-traders, ngoba yiyo indlela ade bethengisa ngayo. Sikwazi sonke ukuthi akula cash, abantu bethengisa ngokunikana izimali emafonini. Ngemva kokuwa kwe-EcoCash ke kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi kathi sabantu sebesuka ke sebesiyathenga imali ku-black market ubosiphatheleni. I-cash benika ama-premiums abo 60%.
Umnumzana Thomas Sithole uthi ukungasebenzi kuhle kwe-EcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha, kodwa umehluko kasiwuboni. Njalo sibona amalayini la alokhu esiba made ngamandla abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga. Kodwa babelokudana okukhulu bethola ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo. Okuyikho cash lokho kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade besebeqhuba ngayo i-business bebesebenzisa yona kakhulu i-ikho cash. Njalo lokubhadalana indleko zabo eziningi ezansuku zonke nje besebethembele yona i-ikho cash. Njengoba sesitshilwa ngaphambilini ukuthi emabhanga imali kayitholakali. Pho-ke ke ukungahambi kuhle kwe-ikho cash lokho kudisturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi. Bathe bezama ukuthi beyisebenzise lapho sokuthiwa khona isibuyile back ikho cash. Badlelwa izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi. Abanye abasafundi lokuyisebenzisa le ikho cash basenkingeni enkulu kakhulu.
Ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola $300 emabhanga, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle, osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-ikho cash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisezambeni zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yakobulawayo ithi lakho kumisa ukusebenza idamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba isilinganiso samanzi esikulo sesiphansi kakhulu ngesikhathi amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esengezelelwe esuka ku-72 esiya ku-96 kusukela ngomvulo ozayo. Ikansili sikhululekile moyo. Ukansila sikhululekile moyo wephumula leHyde Park njalo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekansili yakobulawayo uchasele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Nxa ngikhangele idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangele ukuthi iviki yona leyo umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8. Okutshengisa ukuthi iviki ayipheli vele kuyabe kungasela manzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane. Lawamanzi ngakwawo malutshwane. Okubangele lokho ukuthi singezelele amahola okuvala amanzi to 96 hours yikuthi okokuqala silehlupho lokuthi amadamu ethu amanzi asemalutshwana. Emalutshwana enjalo silo hlupho lokuthi khona ama-interruptions ayenziwa yizesa nxa esichitheka laphana kuba lezindlini zethu ezifayo okukhozela ukuthi amanzi abe kuya kuma-reservoir wethu abe ngasafiki. So ama-reservoir levels zethu aphansi anelisi ukuphampa amanzi adingakala ukuthi asupply uBulawayo. Enje njalo kunjalo wona vele amanzi asetshenziswa nguBulawayo. I-average yangukhona i-demand 155 megalitres kodwa thina senelisa ukukhipha i-110 megalitres ngelanga okutshengisela ukuthi thina vele sanelisa ukusupplya aless than what we're using. So nxa sikhangele uhlupho esilalo khathesi olungezelele ukuthi singezelele ama-hours khona lokhu ukuthi zesi yasichithela amadamu amanzi amanzi ehlule kuyangena kuma-reservoir ama-reservoir levels zethu aphansi. Sizama ukuthi sinxa si-water shedder amalanga wona la ukuthi sebesithi amalanga amabili sinike izakhamizi amanzi siphinde futhi siphinde amanye amalanga amabili ngeviki. Sizama ukuthi sikhuphule ama-reservoir levels ethu sanelise ukuthi abe khona ngoba singayekeli ukwenza njalo kungareducer tu lapho kukhona sizagcina singasanelisi ukuthi sibanike wona amanzi.
Izakhamizi kuyini ezikwenzayo kathesi? Ziyathola yini amanzi ngemigqomo leyana eminye yamabhawuza njalo kubaphatha njani lokho?
Abantu abobulawayo mina engiqoqisana laba abanye bayakuzwisisa uhlupho esilalo njalo siyancedisa siyazama ngomabhawuza wona lawo esilawo ukuthi sincedise lapho kebe sokuhlala amalanga amaningi amanzi engabangakhona ukuthi sincedise ngamabhawuza kodwa malutshwane lawo amabhawuza ngoba kobulawayo siyamabhawuza amathathu kodwa siyakhankasa kuma-companies akobulawayo la uma-organization akobulawayo ukuthi labo balama-browsers abangasebenzisiyo bangasincedisa ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi udubo lolwesilalo ngolwethu sonke sincedisane ukuthi sithole amanzi kobulawayo
lo-ke ngukhansila Sikhululekile Moyo ophumula le-Hyde Park njalo ngumgcinisihlalo wekomidi ebona ngenhlelo zamanzi edolobheni lakobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokwedlule iminyaka emibili umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho. UMavis Gama ulonda limbali eseHarare.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection...
Mina uRobert Gabriel Mugabe, phansi kuka section 96 subsection 1 wesisekelo sombuso seZimbabwe ngiyethula okusemthethweni isaziso sokwehla kwami esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kusukela manje leli nyathelo ngilithatha ngabanjwanga ngamandla ngenhloso yesifiso sami sokulondoloza inhlala kahle kaZulu lokubona kusiba lokuthula elizweni ngesikhathi sokuqhubelana intambo zombuso ongelahlakela
that underpins national security, peace and stability.
Isimibili iminyaka uGabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lePhalamende okwakhokhelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozibiza ngegama lokuthi yi-New Dispensation loba i-Second Republic. Abebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi khathesi babona ngani basetshenziswa ehlelweni lwezanu-PF olwalungelani labo lanxa kuyibo ababe sebelesikhathi eside behlabela ingoma yinye kodwa ngezizathu ezehlukeneyo. Okhokhela iqula lamalunga edale lePhalamende awe-MDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi baphatheka kuleli nyathelo becabanga ukuthi kwakuzoletha inhlalakahle yabantu.
Isizathu sethi petition thina njengebandla leMDC kwakungukuthi sithi khona umgabo usehlulekile njalo singakhangela kakhulu bekulobuhlungu emandebeleni emiglenze emaswingo lapho kwabulawa khona izihlobo zethu iground. So iningi lethu sasingakhangeleli ukuthi umgabo usebuleli lizwe, sasikhangelela khonokho ukuthi khona zabulawa lizihlobo okukhona ukuthi umgabo kwamela hambi. But udube ukuthi sasivele singazi ukuthi ozangena yinkanakata yenyona inyoka ibululu sibili.
Kwengeza uMakhumalo ethi sekube sobala khathesi ukuba lelo nyathelo lalingelani lokulungisisa isimo elizweni. Kodwa abalandeli lenkokheli yeZANU-PF abagoqela umnumzana Munashe Mthutsa olilunga ledale lenkokheli yaleli bandla kobulawayo uthi leli nyathelo selilethe izithelo ezimbalwa.
Sekulilizwe elivulekileyo, sekulilizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe, uhulumende uvulile imkhonomi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungagwa uthi okwenziwa ngamalunga edale lePhalamende ngalolo suku kwaba liphutha.
Asilani ngathini ngesikhiwa abathi ideology, asilani ntambo yomcabango, asikhethi kasicabange, sifuna konke umgabe nalo wayewine ngo 1980 kumbeni amanye ama election nje ahatshonjwa asekwazi kodwa ukuphuma kwakhe sonkeni esavotayo sathaba futhi isathi unangagwa ngena sathaba okwakathese sikhalakhala kutsho ukuthi thina lati ngasikabi njengabantu beGoli eGoli bakhipha uMbeki engupresident weANC bakhipha uZuma uMandela wayephume ngesikhathi sakhe thina ubona kwamase kafiki ngokusenezo sigaba
uqhubekethi uNtunga kwa uZulu weZimbabwe kanye lenkokheli yezombusazwe yaba lokusilela kolwazi lwendlela indaba ezinje eziphathwa ngayo osekhulayo okumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo oluntu uPride Mkhono uthi okwenzakala manje sekubavule amehlo ukuze kwela kusasa bengasetshenziswa njengalokho okwenzakala ngolwezi 2017.
Abantwana beZimbabwe babanjwa amehlo ngamasotsha ngoNovemba 2017 kodwa sesekufundileyo ukuthi hatshi kwela kusasa soze sithembe futhi ukuthi nxa sesifuna ukukhipha laba bebengabusanga kahle amasotsha eseduzane ngoba uNovemba 2017 wasitshengisela ukuthi hatshi bona abakufunayo kuphela imali lezikhundla
umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi etshela uZulu ukuba makabekezele ngoba ezimisele ukuthuthukisa inhlala kahle kaZulu kanye lokuguqula umnotho welizwe
we are strong and a proud people a nation
abantu abaqinileyo thina isizwe samaqhawe namaqhawekazi fana laso isakhiwo sabokhokho seGreat Zimbabwe sona isiqine sisaba sizaqhubeka singabantu abaqine sisakala simanyaniswa yimimoya yalabo abafela leli ilizwe sizaqhubeka siqiniswa yilokho esiyikho khona ukubalisa ukubekezela nokuba lethemba lalabo abaphila kulezi nsuku bona abathembele ukuba kuzolunga asibuyeli emuva sizodonsa kanye kanye sisiya phambili
kodwa uZulu ingcweti kwezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo bona bathi kabaseyi kuvuma ukusetshenziswa ukugcwalisa uhlelo olubonakala luluhle kodwa lungolwabanye abalenjongo zabo lanxa lubonakala luluhle ngaleso sikhathi. Bathi olokususwa kwamgabe esikhundleni kwakungoluqondileyo kodwa lwangenelwa ngabalenjongo zabo lanxa babelubeka ngendlela eyayiqondana lolwabo kulokho ababekhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa ukuchaywa kwabalandeli bebandla le-MDC ngamapholisa phandle kwehofisi yabo eHarare izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umake wasebenzela uhlangothi lwezomvikela esigodlweni sikamongameli weleMelika eseWhite House uFiona Hill ngomunye wabaphe ubufakazi kuphenyo olwenziwa ikomiti ebona ngezomvikela edalele ePhalamende eHouse Intelligence Committee oludinga ukubona ukuthi umongameli Donald Trump wephula umthetho na ekukhulumisaneni lele Ukraine ngokupha imigoqo andubana aphelelo lizwe uncedo lwemali yezomvikela. Abasekeli bebandla lezanu PF bathi udlakela olusetshenziswe ngamapholisa izolo eHarare esigodlweni sebandla leMDC belulungile ngoba abasekeli beMDC bebesenza umsindo besenqabela uZulu ukwedlula emgwaqweni. Abanye njalo abasekeli bezanu PF bathi abasekeli bebandla leMDC bekungamelanga babuthane phandle kwesigodlo sebandla labo. Kodwa abeMDC bathi kuyamangalisa ukuthi amapholisa engadumela abantu abazihlabelelayo bengenzanga dlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Sengezo Chabangu endawonye loMnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF onguye osungula lingxoxo.
Ngikunye lokudana izolo umpholisa lwanomunye uphume incenga kakhulu ukuthi labakithi thathana abantu bendi basake phakathi nxa bengasakwani abangagwana ngaphakathi baceleni behambe ngoba it's easy to control a crowd nxa i-crowd ingeyakho in politics. Asimisi lutho okwenziwa ngumongameli wenu wephathi yenu ngakuqhubeke kwenza phakathi bad singaphamanisi indlela lokuthula lapha sokutoyitoyiwa etown ayisike esikuvumelene ayisike esikufunayo and I think that was the most fair thing to do but unfortunately i-leadership ye-MDC yehlule ukuthi yona yenza into encane njalo nje yona ixolisa abantu ngayo bakithi besithi siyenzele e-Africa industry akusayizakalanga sesenzele lapha sona bawukwana abantu abaningi mina ningakwananga hhayi seniza kufollowa kuma-TV kumbe kuma-social media landline zihambeleni ngabe konke lokhu akwenzakalanga but still sakhonapho awu-reiterate again yona ukutshaywa kwabantu ngamapholisa is total rubbish they sabotage some of them it must never happen it must never be condoned whoever gets that instruction must face the music and mina wish ngabe president nxa ephendula amdingela lana umuntu onika instruction ningajana abantu uchayela nabantu indaba lingabafuqa ngabantu lama barricades lako konke why didn't you push them away if they didn't try
ye nanto udaba umnumzana Chabangu uyakhuluma lapho uthuma uthi ungani kukhona ukuchaya amanzi lapha esingakwazi ukuthi kuyini ukubona kanjani wena
kuvisibile ukuchaya kwabantu akuvumelakalanga ngani ngoba even lanxa abantu laba bebehlangene bendawonye umsebenzi wamapholisa esakhula siwufundiswa ngokufundisa abantu ngoku-informa ngokugcina ukuthula elizweni but nxa usiyachaya umuntu kutho ukuthi ayiseye umsebenzi wakho owufakelweyo kumbe owuqhakhelweyo abese kuyanjalo uthumathi kanti indaba umongameli athi nxa engaphuma kusale kuvuka abantu bayathunjwa kusale kuvuma i-violence kutho ukuthi isenta yona ngokwayo is not compact isenta isidabukile umongameli kasakwanisi ukubusa kanti ibusi leli lizwe sokulabanye abantu abale power ababusayo abayibo asebeqalisa ukuthi kathesi nxa uphumile mongameli thani nabantu nxa uphumile mongameli abantu bayathunjwa bethunjwa futhi ngamapholisa bethunjwa futhi ngamasoja we said before ukuthi ilizwe leli lizabuseka nzima ngani ngokumnankagwa ngalithathanga ebantwini ulithethe emasotsheni so amasotsha yiwo lokhu ebusa umnankagwa nxa kumele abuse kumele abe lisotsha emnankagwa uyi-civilian
nanto daba jum
for starters ubamnankagwa ngasosivileni is a train cadder walwa impi enkululeko that's number one number two ilizwe alithathanga emasotsheni ngemva kwento eyenzakalayo ngonovember 2017 kakhumbule phela ubaba uchabanga ukuthi ona-2018 sahamba ekhethweni wakhethwa ubaba umnankagwa and esekhethwe kunjalo kwaba lokuphikisana baze baya econcord econcord yafika yayehlisa eyakwehlisayo andibone nxa bengabantu abathi kona they observe i-rule of law uyamangala ukuthi bona kukho-ke which rule of law do they want to observe nxa bengasezi be-observe yena le econcord eyakhuluma yadeclare hayi uwina naw so inhleli ngabe bona ukungabuseki kwelizwe leli partly it comes from i-MDC yena angikwayo ukuthi lokhu idonsela eceleni idonsela vele asuke libuseke even labo kathesa be-MDC singabanika i-power siniyibusa nini thina siyi-opposition singavele sidonsele eceleni akusenanto ezahamba vele ngoba vele akuhambi nxa kudonsela eceleni ngihlala nginika imvekelo sokuthi khangela konke even u-America khona ngapho after the election u-Hillary Clinton eqiliwe usegcekeni ubaba u-Trump wathi hhayi America first and wathiyana le-America wenza njani I mean wathiyana lo baba u-Trump yena wathi hhayi asivumbeni i-America lo mkonomo wayo yikho kumele ngabe kuyenzakala even ngapha ukuthi asifundeni ukuthi kona nxa udliwa gracefully mina bengingu-m p a phelandaba mpophoma ngibe sengidliwe angizange ngiyile umesenzani ujaha owawenayo ephelandaba mpophoma kuthiwa ngushasmoyo ngobhuru wami lakathesi singahlangana siyama siyaxoxisana okhansela bembc singahlangana siyaxoxisana akuliwa
uyaluzwa-ke udaba mnumzana Chabangu
phela nxa kuyukuthi uchamisa esikhuluma ngaye nguye oselamandla okuthi lizwe lingabuseki umnikenini phela kuse nxa esekwanisa ukuthi athange sishona athele gesha leyo athele inhlabathi ukuthi kungabuseki kutho ukuthi yena ulamandla amaningi nalowo muntu obuzayo but I don't think yikho kwenzakalayo ubaba umnankagwa ngizamithi lamhlanje ngubaba ngani ngoba vele uyabusa we cannot change umnankagwa into okumele ayinanzelele ngeyokuthi izandla zakhe zivele zingcolile kusukela khonale ngesikhathi sekufurawondi kuzozofika lamhlanje izandla zakhe vele kazange zibekile.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa indawanye lo mnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla le ZANU PF. Abaphatheke emsebenzini wokuthwala uZulu lempahla babelomhlangano wokudinga amacebo okuqeda udubo olulokhe lukhathaza izihambi lokuhlukuluzwa lokutshontshelwa impahla ikakhulu emadolobheni amakhulu. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mhlangano owenzelwe ehotelini yeJameson eHarare izolo uqoqwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyenela be-dialogue on shelter. Wenziwa ngenjongo-ke yokuphuma leziqondiso okuzamele zilandelwe ngabakulu umsebenzi ukuze kuqedwe inkinga ezibhekana lezihambi. Osakhulayo uPichard Kawonga osebenzela inhlanganiso e-Safe and Inclusive Cities ekoBulawayo uthi lokhu kubanikeza ithuba lokufundisana ukwenqabela inhlupho ezitholakala kulo msebenzi.
Iprogram leyi luhlelo lokuthi lwehlise mhlawumbe singathi ubudlwangudlwangu ezigabeni, ubudlwangudlwangu ekugadeni umchova, ukuthi abantu abatsha labo bethole okokwenza bengayenzi ubudlwangudlwangu bengaphili ngokusela.
Umnumzana Rejima Vulwane ongumnini bhizimusi elamakhombi engunobhala jikelele njalo enhlanganisweni yeJehova Mumbai wakoBulawayo uthi bona sebefundisana ngomkhuba wokunakekela izihambi.
Umgadi nguye osenza sibe khona emgwaqweni ukuze lathi senelise ukuphilisa imuli zethu. So kufanele sibanakekele, sibaphathe ngendlela abafisa ukuphatha ngayo kwenzela ukuthi lakusasa bahlale besikhumbula njalo basisele.
Uchubeke ethi kanjalo sebesungule uhlelo lokufundisa izisebenzi zabo okugoqela abachayeli lababancedisayo ngokuqakatheka kokuphatha kuhle izihambi.
Ubudlwangudlwangu kabuswelakali ngoba umuntu vele yena ngokwakhe uyahlupha ukuthi umfake endleleni eqondileyo. Kodwa siyakuzama konke lokhu ukwenzela ukuthi kungaze kwaba yilukhana okungaphezu kwamandla ethu.
Umnumzana Tanmo Morima weBulawayo City Transit uthi basekela ngokugcweleyo iziqondiso lezi ezilawula umsebenzi wokuthwala kukaZulu.
Lokunye ukuthi customer care le client charter siyifundayo nala sifike maze sifika ngkhaya siyefundisa abokondaktha labodriver bethu singanathi masemsebenzini singaharasa amacustomer ngoba yiwo amakhiwa yethu. Esisebenza labo city council lepolice lawa ama law enforcement agencies ukuthi besincedise ukuthi sibe le safe at travel labantu bethu.
Abakade besemhlanganeni lo bavumelane ukuthi abalesifiso sokuphatheka kubhizimusi yokuthwala abantu kumele babe ngabazimisele ukuba ngamalunga enhlanganiso zabakulu umsebenzi, bathengele abatshayeli lababancedisayo izembatho zamayunifomu. Kube leziqondiso okumele zilandelwe ngabathwala uZulu okuthiwa yi-code of conduct. Izisebenzi zabo zifundiswe njalo ukuphatha kuhle izihambi. Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe apwe abayiba baqoqela umhlangano bemanene lezinye inhlanganiso bathi ezinye ke zenjongo yabo zokuqhuba umhlangano ofana lalo ikuqeda uhlupho oludalwa ke emadolobheni ngabe izimota ezithwala abantu ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngomshikashika osokungenisa abaningi engozini. Lo mhlangano ungenwe ngabantu makhaza, amapholisa aweZimbabwe Republic Police, abengatsha zikahulumende ezijiyeneyo, labakhokhela omasipala abajiyeneyo emadolobheni ehlukeneyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Uqoqwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyene labe-Plan International, JA Zimbabwe labe Dialogue on Shelter. Abangene lomhlangano bachayele ihlombe abathwala abantu kobulawayo ngokusebenza bemanyene besenhlanganiseni ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe osigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta ekuseni ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande, salani kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.